okwenzakale namhlanje ngolwesibili kanje sikhuluma kuhanjwe e-airport yethu e-Victoria Falls kusakhanya ukuthi khona kambe lapho abantu ababefikela khona besenza ama-clearances abezimra laba babephuma khona singathi entry point departure kusekulungile yini lapho kuyabe kuhlala khona abahlonishwa esingathi i-VIP lounge la iqondile yini konke lokukhangeliwe kwakuyenza ukuthi hhayi konke sokumeka kahle imigwaqo la kwabhodwa kwakhangela njalo lezibane sayisithi ama-street light ukuthi la njalo futhi lapho kuzakwenza khona umhlangano e-conference center la se-Elephant Hills Hotel la ikhangeliwe le venue lapho siyabe kuhlanganelwa khona ukuze kuzavula umhlangano lo kusemthethweni sithi official opening la futhi ikhangele ukuthi isiqondile yini.
Sihlangane lo mphathi ntambo obona ngezokwethekelelana umnumzana Mzembe izolo lingasichasela ukuthi kuyini obekuxoxwa kulo umhlangano.
Ekhangela njalo futhi eze kuzakhamizi ze-Victoria Falls labo abakhangela amalungiselelo onke lawo kugoqela lalo professional conference organizer ukuthi kambe konke sokulungile yini hayi usukisekile la khona hayi izinto zonke sezilungile wasesipha njalo la ukuthi vision yakhe ukhangelele ukuthi umhlangano lo uphathwe kanjani lokubonga nje izakhamizi ukuthi hayi bonke abantu kade besebenza abasebenze ngendlela eyaphezulu bezobe lokuzimisela.
Lingasichasisela ukuthi kuvulwa nini ngokusemthethweni amalanga nje alandelayo aqakathekileyo?
Amalanga aqakathekileyo kakhulu ngathi sisusela mhlaka 24 sikhangele ukuthi abantu beqala ukufika abazangena imihlangano emiyetshiyeneyo esingathi ama breakaway sessions abamele bezobona into zonke sezimeka kahle. Then imhlaka 25 kuzakwenziwa ke i-official opening okuzavulwa ngokusemthethweni okuzakwenziwa e-Victoria Falls Hotel sokuqala umhlangano okupheleleyo esitshengisa ukuthi abantu sebezangena sibili umsebenzini omningi kakhulu kuze kuyephusha ke umhlaka 29 abantu sebevalelisa sebehamba.
Siyananzelela njalo ukuthi usuphendukile kule i-committee njengoba usuchiya isikhundla sokuba ngumeya ungene ngasizathu bani?
Sithe seziphela isikhundla singase ngiphushile i-term of office uba ngumeya lami ngase ngisima ukuthi njengoba ngangena laphana ngikhokhelela ukuba ngumeya ngase ngekeli laphana sengizimela kodwa-ke uminista uMzembe wasengizize sithi hayi wena kuzophuthisa umsebenzi wakho lo usebenzeka kuhle ngihamba ngiye kuphawula phambi kwezakhamizi wakwenza konke khonokho abantu vula bakujabulele ukuthi hayi uphenduka njalo kuzoba nguwe uchairman bengase umgcini sihlalo womsebenzi lo esiwukhangeleyo uze uyephutha yikho engiphenduke ngakho.